amabandla aphikisayo kwezombusazwe athuzula emaphandleni uhlalele evalweni ngoba inkokheli kanye labalandeli bebandla leZANU-PF besethusela izakhamizi ngaphandle kokwethusela abantu ngokuthatha amaphetshana aphiwa uZulu lapho eqeda ukubhalisela ukuvota. Ibandla eliphikisayo le-MDCT lithi ibandla leZANU-PF lithethe abantu emaphandleni labhalisela ukuvota emadolobheni njengendlela yokuqilibezela kukhetho. UMnumzana Ekemoyo, isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ezansi emaNdebeleni, uthi kulobu qili obenziwa libandla elibusayo. UMnumzana Ekemoyo, isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, uthi kulobu qili obenziwa libandla elibusayo.
Abantu bezanu ngeke balahle imikhuba yabo bakhulelayo baze baba ngabantu abadala. Kathesi kukhona khonoko ukuthi uthola uthiwa umuntu uyabuya athathe abanye abantu ethi uyabarejista etown lapho afuna ukukhontesta khona.
Amazwi akhathuzelelwe isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Iphithilwe Maphosa othi amathuba okukhankasela ukhetho kawulingani ngoba iZANU-PF iphethe incindezela uZulu.
Sazibona laba ama-veterans omaniqonde, sazibona laba abeZANU-PF ama-officials Obednico Ncube, yibo asikwazi esizwa ngabo isikhathi esiningi besethusela abantu. So i-political situation igcwele ukwethuselwa, igcwele ukungalingani kwamathuba, kusetshenziswa ama-forms of intimidation agoqela ukuncitsha abantu ukudla, ukuwathembisa ukubatshaya lokunyamalala.
Inkokheli yebandla leMthakazi Republic Party, iMRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi okudanisayo ukuthi akula manyathelo athathwayo iziphathamandla ukuze kumiswe ukwethuselwa kukaZulu emaphandleni.
Kule intimidation enkulu kakhulu silabantu abagoqela o-Obednico Ncube bengama-resident minister khona ngali, labo Kembo Mohati bevele eMatsouth. Sisuka sizibuze ukuthi kanti bamele bani abantu bakithi behlukunyezwa kangaka. Siyezwa njalo lokuthi labesibuthweni bayabonakala okuyinto yokwethusela abantu bakithi, ngoba abantu bakithi abakhohlwanga ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe lokho kwakusenzakala.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF ezansi emaNdebeleni uMnumzana Rabelani Mthwene kathandanga ukuphendula imibuzo lapho sixhumana layo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ufunani? Hayi, mina vele anjelanga ukukhuluma nabantu bemastudio.
Umongameli Mnangagwa uhlenze sithi ukhetho lolonyaka luzaqhutshwa ngokuthula kungeladlakela, kodwa bamabandla aphikisayo bathi lokhu ikukhuluma nje ngoba uZulu yevele sesethuselwa. Ngingu-Albert Ncube, owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.